ngiyathabazama ukuthi ngazise umphakathi ukuthi uhlelo lwe-nomination luhambe kuhle esigabeni sethu esebulawayo South. Ibulawayo South constituency entsha egoqela elamawadi amabili, uward 7 no-ward 5. Okutsho ukuthi uward 7 ubeqina ubegoqela emakhokhoba kusiyacina e-Westgate, kodwa-ke uward 7 usehlanganisa lesizinda, usehlanganisa le-Chabane Extension, besofithi uward 5 osehlanganisa i-low density area o-Bellevue, o-West Summerton, o-Pamona, o-Morningside, o-Four Winds, o-Hillside lezinye. Njalo i-nomination process le isenziwa nge-ward nge-ward.
Kuphume ibizo elilodwa yini ku-ward yinye ngayinye kumbe abemabili emathathu?
Ebizweni lika-president, umongameli, kuphume ibizo elilodwa lika-ukhomanda wethu, intshantshu uLetsheng Tshalesa. Abantu bonke emawadini omabili, ward 7 ward 5, bathe bafisa ukuthi bemelwe nguLetsheng Tshalesa njengomongameli. Leso kusithi-ke kuma-councillors hayi kuphume amabizo ambalwa yadlula ithumi. Leso kusithi-ke kuma-MPs kuphume amabizo njalo ambalwa angafika amane okuhlanganisa elami. Amabizo lawo kutho ukuthi i-nominating process bekungela ndlela lapho okungaye alwa khona amabizo, kodwa-ke kakugcineli khonapho. Kulezinye izigaba ezintathu ezilandelayo. Isigaba esilandelayo-ke ukuthi sikhangele ukuthi kusasa kuzaziswa okusegcekeni ukuthi abantu bonke ngezikhundla ezijiyeneyo abanominethwayo ngobani kundawo zonke ezijiyeneyo zelizwe. Besofithi isigaba esizalandela-ke yisigaba se-security vetting ne-stakeholder consultation. Yizo izigaba ezizalandela khonapho ukuthi azabe lokhu ebhunguka. Besofithi isigaba sokucina esilandela esinye kuzaba yisigaba ese-community consensus, njengokuzwa esikwazisiwa yibukhokheli ukuthi kuzaba lapho kuzaba namabizo amabili kumbe amathathu nxa kungasasalanye ibizo elilodwa kwi-stakeholder consultation le-security vetting. Kutho ukuthi kuzabuyela futhi kuyebuzwa umphakathi ukuthi lifuna ubani. Besokucina-ke ngesigaba sokumemezela ukuthi ophumeleleyo obonakale enguye ongcono phakathi kwabo bonke ngubani.
Ekukhetheni amabizo la, konke kuqhubeke kuhle yini? Akuzange kube le ngxaki kumbe ukuxabana?
Hayi, ngiyathokoza ukuthi ngase umphakathi ukuthi thina esigabeni sethu seBulawayo South, ward 5 lakuward 7, hayi konke kuqhubeke kuhle ngokuthula. Njalo ngabona lezinye indawo ezakoBulawayo kuqhubeke kuhle ngokuthula, kodwa-ke kuthi egcekeni futhi ukuthi kube le ndawo ngabona ezintathu lapho okungasahambanga kuhle. Kodwa ngiyathokoza ukuthi sibala kunje zonke indawo koBulawayo sezenzi, abantu banike ithuba lokuthi bekhethe abafisa ukuthi sibamelile konke sokulungile.
Amabizo seliwaqhubele phambili?
Amabizo sehambile phambili, kwasekunquthwa njalo ukuthi wonke abakhethiweyo behandise lokho okuthiwa khona ngama-CV. Njalo ngiyathokoza ukuthi iminengi nalabo abanominethiweyo sebehambisile ama-CVs.